uthola ukuthi umama labantwana basele ekhaya eZimbabwe kobulawayo, ubaba ubuye ngaphe egoli azodinga umsebenzi. So yinto ke ephambanisa kakhulu imuli, yinto ephambanisa kakhulu isigaba ukuthi abantu besuka elizweni lapha abazalwa khona ngesizathu zokuthi akulamsebenzi bebuye ngaphe South Africa. Yikho sikuqhakathekisa thina usuku lolu olokhangela ngabantu abasuka emazweni nabe siya kwamanye amazwe, ngoba kusinika ithuba lokuthi sike sikhangele ukuthi kade vele kuyini okubenza basuke, kuyini lapha abafikela khona okubahluphayo, kambe kuyini okumele kulungiswe ukuthi lento ehluphayo ingabi khona abantu behlale elizweni labo.
Nanko ke umbuzo umnumzana Ndebele uyabuza lapha umnumzana Mabheno uthi kathi kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu besuke elizweni labo ikakhulu eZimbabwe.
I think inkinga enkulu eZimbabwe lapha ikuswelakala kwemisebenzi, sikhayelela ukuthi abantu bakhayela ukuthi bethole imisebenzi eminingi, kodwa nxa i-economy ingayenzi kuhle ukuthi ukuthi abantu abayithole imisebenzi. Ilizwe leZimbabwe ilizwe elilabantu abafunde kakhulu, minyaka yonke bas kithi abantu eyunivesithi lapha mhlawumbe ama-graduate afika abo 3,000 every year or more in each university, and sama-university afika angazi ne 5 or 7. So bonke abantu bona laba abayitholi imisebenzi, okwenza begcine becabanga ukuya eGoli bekwebela bo-America bo-UK. AmaZimbabwe agcwele ilizwe, umhlaba wonke bedinga umsebenzi. So umsebenzi yiwo, ukuswelakala kwemisebenzi kokwenza abantu besuke, kukanti le economy yeZimbabwe layo ayitshengiseli ukuyimprova, ngoba wonke umuntu wayele ukuthi after ama-elections ngo-2013 kuzaba lobungcono, kodwa izinto zilokhu ngakatshintshi. Okwenza abatsha ikakhulu bethi hhayi, mhlawumbe ngingaphuma ngiye kwelinye ilizwe ngingathola impilo engcono kulale engiyiphilayo eZimbabwe.
Umnumzana Mabhena, siyasixoxela abanye sizwe besithi bona kungangcono umuntu azidubekele eselizweni lakhe kulokhu uyadubeka ungaphandle kwelizwe. Wena ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakala abantu bagcina sebengasela buntu yini ngokuya emazweni?
Abantu bayathiyana, bakhona abanye abauhlupho abalubhenselayo abathi thina hayi loba kumnyama loba kunjani sizahlala sikhona apha eZimbabwe, asisoze siye kwamanye amazwe. Kodwa singakuvuma ukuthi iningi lakhona ikakhulu ngesikhathi sendlala ukudla bebehamba besiyathenga eBotswana, ngesikhathi kungela amafutha ezimoto bebehamba besiye eBotswana kumbe besiye eMessina. Ungakhangela iMessina namuhla ithuthuke ngaba ithuthukiswa ngezalwane zeZimbabwe abavele behlala ekhaya besuka besiya kwamanye amazwe besiya woda, ngoba ke abantu abasebephila ngakho labahlezi ekhaya yikuwoda, ukuthi i-economy yethu iyi-economy yokuwoda, usela indathu yindlela abaziphilisa ngayo. Bebe sebesibona kungcono kulokuthi bayehlala emazweni, ngcono behambe besiya woda. Kanti ukuhlala emazweni akutshintshi kangako indlela umuntu avela ephila ngakhona. Yebo, yekuba khona okuba khona, kodwa sonto enkulu kakhulu okuba khona yilokho ukuthi umuntu omutsha nxa ubevele ehlala ngekhaya ehlala labazali, abe sevuka ekuseni usekwelinye ilizwe usehlala yedwa usehlala labangani bakhe, sekulula ukuthi nxa wakhulela ngekhaya kuthiwa kumele ukuthi awu-6 intambama usungekhaya. Nxa esehlala yedwa hhayi, usezisukela ngesakhe isikhathi, kanti le jaha kumbe le ntombi simbona ngesikhathi afisa ngaso.
Abanye sizwa kuthiwa abake kwamanye amazwe befike besiyadubeka begeze isizalukazi lokunye okunjani, ungathini wena ngalo?
Hey, I think abantu babe experience into eziningi, ngoba abantu bale hope yokuthi ngiyaphuma ngiye kwelinye ilizwe ngizafika ngithole kungcono, ngoba mhlawumbe yabe sebone isihlobo esinye esiphumile zayo kwelinye ilizwe safika zathola impilo engcono. So angeke ngibasole kangako abantu abakwenzayo lokho, ngoba babe vele nabo sebethwele nzima kumbe sekukhona okubafuqileyo ukuthi bephume kwamanye amazwe. So yindlela yokuthi abantu bezama ukuziphilisa, and nxa kuwukuthi kuphuma beye kwamanye amazwe bezipilisa kungaba ngcono, ayikho enye into esingayenza. Ngoba ayikho imisebenzi, noma ngazi behlale uzathola ukuthi babelokhu bengenayo imisebenzi. Bese ngisithi abantu eZimbabwe abaqalisanga ukuphuma besiya eGoli ngo-2013 kumbe ngo-2012, as way back as 1962, 1965 abantu bese bevele besuka besiya eGoli.